into esingayisho thina njengebandla le MDC Alliance kuba hayi abantu bangithuki into mhlawumbe sizayilungisa masinya masinya ukhetho lusiyafika siyabe singelanto esithi double candidate kube yinto esingathi yihuman error ekulungiseni amaphepha njalo lekuncintisaneni njengoba lisazi ukuba lelibandla labantu wonke umuntu okhona elizweni lapha ubefisa ukuthi abe part and parcel yalelibandla elihle kangaka i-Citizens Coalition for Change kuyinto encane ezalungisiswa ukhetho lusiyafika ibandla lizabe lili-candidate A1 ku-constituency A1 akusobe kube lento izawuthi ngama-double candidate so abalandeli abasekeli bebandla bangithuki thina lapha eMathebeni South njengebandla le-CCC i-Citizens Coalition for Change silokujabula ukuthi sazise uZulu nabalandeli bethu bonke nje jikelele kuba hayi ama-candidates ethu wonke anominethwe kahle throughout iMathebeni South asizange sibele kohluleka kunomnetha ama-candidates. EGwanda kuwatch 7 His Worship former mayor weGwanda ubaba uJustin Mazajale unomnethe kahle kungazange kube nohlupho. Siye eBeitbridge ward 4 ward 5 former councillor uGranger Ncube no former mayor His Worship ubaba uMorgan Ncube banomnethe kahle bebisela ukuba bathathe intambo lezi ababevele beziphethe bathe bayabuyela abantu bathe babuyele ngoba babe ngabantu ababevele bebakhethile abaqhethise themu yabo. CM Zingwane kuwathi 20 la kwasake sibe lohlupho inomination ihambe kahle. Siye kogodlwayo insiza South kuwathi 11 ubaba uBaba Mathuthu unomnethe kahle efela bhosi. Siye njalo kuinsiza North kuwathi 20 ubaba uKhayisoni Ncube laye unomnethe kahle.
Manje lithini ngendawo esizwa kuthiwa bekulama candidates amabili bencintisana bodwa. Likuthatha njani lokhu njalo libona ngani liza kulungisa njani?
Msakazi asehluleki thina sobandla lokwehluleka ibandla le-CCC Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Leslie Shamisa asobandla elihlulekayo libandla elilama structures ilizwe lonke nje jikelele ikakhulu lapha eMathebeni South akula ndawo lapho esingekho khona so akula ndawo engingathi singehluleka khona ukufilda kumbe ukufaka ama-candidates. Silokujabula ngoba ama-candidates wonke asuke kundawana zonke zeMathebeni South namhlanje lama phepha beqondile. Silokubonga njalo kuba i-office ye-ZEC ayizange isinike uhlupho yonke into ihambe nje ngomumo amakhandensi wonke abajuly nominated. Sizabe sincintisana ikakhulu lebandla lelibusayo ibandla lezane PF sincintisana njalo sike sabona lamanye amabandla amancane amabandla njengakozaphu lawo ekhanya siba khona laleli bandla likabhuti lo uMonzora lalo likhanye kwezinye indawo belifilda amakhandidensi kwezinye indawo njalo njengoba lili bandla elingelabantu belisehluleka ukufilda amakhandidensi.